ukhetho lolo luzaba kunzima ukuthi ngiluxakwe lokuthi kuzazala nkomponi sebili. Kunzima kathesi ngoba bathi Trump ungemuva nge-10 points, ungemuva kaBiden nge-10 points. Uzakhumbula ukuthi ngo-2016 futhi uTrump wayengemuva. So indlela abantu laba bakibo abamthanda ngayo abelungu abemaphandleni, indlela abamthanda ngayo, iyangimangalisa kakhulu. So lanxa sithemba ukuthi uTrump ungemuva kodwa singathembi kakhulu. Kungala chance ukuthi angawini uTrump khona kumangalisa abantu. Kodwa-ke hhayi asazi. Yeah.
Ngokubona kwakho ubona ungani udaba olwe-coronavirus luzaba yindikimba yokhetho na, kumbe kungatholakala ijekiseni ukhetho lungakafiki, singabona abantu sebevotela umongameli Trump?
Ya, indaba ye-corona leyi yayizaba izaba le kumxaka sebele Trump lapha indlela ayiphathe ngayo abantu kabathabanga. Kodwa-ke kusezakhanya ukuthi angikholwa ukuthi Jackson nxa engatholakala kusiyafika ukukhetho ngoba sekusele amaviki angaphansi kwamathathu. So hhayi, iJackson kusesemasinyane. Hhayi, abantu ngeke bathabe futhi ngoba kuzafanele iqale kutestwe sibili. Bangenza kabathabe ukuthi kube le Jackson okathest lanxa nje kunganceda, kodwa kusafanele ukuthi idlule amahlandla amaningi okuthestwa. Ya, so-ke asikwazi ukuthi lapha kuzohamba njani, kodwa izaba le-effect sibili indlela aphatha ngayo. Hhayi, abantu kabathabanga, bafela izihlobo labangane konke nje. Ya.